Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonga kakhulu u-Evans Zininga osinike indaba ngolimi lesishona. Sengilamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 14 Mpandula 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa eHarare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolishi le University of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo izolo zithi zidane kakhulu ngoba umqatshi wehluleke ukwengezelela iholo lazo. Idola leZimbabwe liqhubekela phambili lisehla isisindo emkambo yonke osemthethweni longekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazi. Amapolisa eHarare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolishi le University of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ababotshiweyo laba bahlanu njalo babalisa uTinotenda Mangana, Hazel Gwande, Tanyara Dzwanzimbo, Tinovimba Musengi lo Charles Moyo. Abanye abafundi abalichumi lane ababotshwe ngesizathu esifanayo ngomvulo bakhululwe izolo ngemva kokuhlawuliswa imali yefayindi, kuthi ababili bakhululwe ngebail yamahala i-free bail namhla. Ngokutshona kwelanga abahlanu laba bebelokhe bevalelwe e-Avondale Police Station. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezinasu uMnumzana Benon Ncube osole kakhulu ukubotshwa kwabo.
I think lokho kutshengisela abafundi bonke ukuthi uhulumende lo kade sizitshela ukuthi umile abafundi, hayi akakho lathi. In fact uphusha ama-agendas akhe yedwa, ngoba nxa kuyikuthi ubezimisele ukukhulula abanye esithi bakhululayo ngawo sezengisa ngendaba ze-school fees, ubopha njani abanye ababuya bezokubala labo abakhulula ngendaba ze-school fees? I think thina into esiyimele lapha yikuthi sokulama-different agendas osokumele silwisane nawo. Kuqala silwisa indaba ye-school fees, and it in a thing as Michel and Rabbitaro, who made the attack, telling an injury and over nine Jamu Kunjan, I will have hope. Jano, 2 minutes Jamu Kumia and Abochi, and the after a second Uba Mela, and it's a male against Milan, and they Mela and I in the other school. I saw the Aboka Wongumun, the Aboka party, I saw the aspect of them.
Lingaba selizwile yini ukuthi laba baboshe namuhla betheswa cala abantu bona?
Kathesi besingakezwa ukuthi icala yiliphi, but ngizazama ukukhuluma lo na-legal secretary ongiyoseHarare ngoba baboshelwe eHarare and ngizathola ukuthi kuhambe njani. But siyake sisazi nje ukuthi izi lababoseleyo la iyuphi inkimiseko ukuthi lina elikel sizomela abanye benu sesibambake lina ukuthi next time lingaphili. But thina aphela asini indaba yethu ngesitofisi njalo esitofisi yasike esiliswa. So asilangeni indlela aphandle kokubuyela futhi ezengisela until isikofi sizesilunge, ngoba i-reason yokutshengisela asokuba ngomsindo nje, but ngekuthi isikofi sesese ungase kubotshwa laba abamela indaba zesikofi. Akulangeni indlela, but siyaqhubeka seke sihamba kuze silunge leyo problem esilungisayo.
Laba asebekhululiwe nxali khulumisana labo bathi bazaphatheka kwezinye inhlelo zokutshengisela yini phezu kwalolu daba kumbe sebesesaba?
Sikhulume labo bona bathi okwenza batshengisele ukuthi bayasinika ukuqhubekela phambili ngemfundo nendaba yesikolo. Ngakho-ke bazimisele ukuthi baphuhlise izifundo zabo, bazimisele ukuqhubekela phambili besenza konke okumele bakwenze ukuze baqhubekele phambili ngezifundo zabo. Ikhulumela abatshengisela ukuthi if it is really necessary, they will continue doing whatever is necessary and unnecessary ukuthi benelise ukuthola imfundo. please tell me things, but in the air, we can tell us in my name that we have been fatal. I didn't
Umnumzana Benon Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso emela abafundi izinaso. Kolunye njalo udaba isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Skhala uvuke ngolaka enkantolo namhla ngemva kokuba uMantshi eyale ukubeka isikhathi abatshutshisi abamele babe sebephe amagqwetha akhe amaphepha ale mniningwana yecala lokuphehla uDlakela aletheswayo. Phambilini kokuthonisiswa kwakhe usikhala uthi uMantshi uTaura Emanuele akaluphathi kuhle udaba lwakhe kunjalo uthe uzacela ukuthi asuswe ekwahluleni leli cala. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo lazo izolo ziveza ukudana okukhulu ngokuthi umqatshi akagcwalisanga isithembiso sakhe sokungezelela leli holo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembise ukwengeza iholo ngayona le inyanga kaMpandula. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zikahulumende ziveze imizwa ehlukeneyo ngokungagcwalisisi isithembiso okwenziwe nguhulumende bethi kumele ananzelele ukuthi intengo yempahla yemanga ukukhuphuka ezitolo kanye lendleko zezikolo. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association koBulawayo, uthi umsebenzi wabo bawuthanda bezama lokusindisa abagulayo kodwa bona abatholi iholo elaneleyo.
Siyaqhubekela phambili sikhuluma ukuthi vele sifuna basibhadalele ama-US dollar yiyo siyafunayo. So simelele ukuthi sibone ukuthi bazosibhadala yini. Siyakhuthazwa ukuthi umsebenzi wethu siyawufuna, siyahamba ngendawo yokuthi vele abagulayo siyathanda ukuthi sibakhangele sibone ukuthi bayaphila kuhle. So sithi i-government siyenzele isifakele imali leyana siyifuna i-US dollar ngendawo yokuthi kathesi imali yethu ayisathengi i-bond i-RTGS.
Umnumzana Thembekile Ncube, umgcini sihlala we-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, uthi umqhathi ubadanisile okwamagama.
Uhulumende kagcwalisanga isithembiso sakhe sokukhweza iholo kuyona le inyanga. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende uyisiqholo, kafuni ukulalela izikhalazo zezisebenzi, uyaqhubeka ehlukumeza izisebenzi. Sesiside isikhathi uhulumende esenza izithembiso kodwa engazigcwali. Njengababalisi, izingatsha ezisimelayo zizohlangana zicubungula indlela ezizakhweza uhulumende ukuthi ethathe inyathelo lokukhweza iholo. Uma kusitsho ukuthi siyekhankasa ezitaladeni kuzakwenzeka lokho.
Unkosikazi Sazini Ndebele, omunye wezisebenzi zikahulumende, uthi iholo labo aleneli ngitsho lakancane uma ukhangela indleko ababhekane lazo.
Uhulumende kagcwalisanga isithembiso sakhe sokukhweza iholo kuyona le inyanga. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende uyisiqholo, kafuni ukulalela izikhalazo zezisebenzi, uyaqhubeka ehlukumeza izisebenzi. Sesiside isikhathi uhulumende esenza izithembiso kodwa engazigcwali. Njengababalisi, izingatsha ezisimelayo zizohlangana zicubungula indlela ezizakhweza uhulumende ukuthi ethathe inyathelo lokukhweza iholo. Uma kusitsho ukuthi siyekhankasa ezitaladeni kuzakwenzeka lokho.
Umnumzana Pride Ncube, omunye wezisebenzi zikahulumende, uthi uhulumende akalandaba lezisebenzi zakhe njengoba intengo yempahla ezimqoka ikhuphuka nsuku zonke.
Imali siyayibona ingena kuma-account ethu, kodwa-ke mbona ngani uhulumende usithembise imbuzi esesakeni, ngoba lakhathesi lokhu engazange engezelele njengokuthembiswa kwakhe ukuthi mhlaka 1 September uzangezelela imali. Lokhu ifanana laleyo kathi khona emuva, okungangokuthi izithembiso zakhe azithembekanga, njalo mhlawumbe kasinakekeli njengezisebenzi zakhe. Loba nje intengo yempahla ikhuphuka, yena kakunanzeleli ukuthi le mholo ofanele ilandele lapho.
Umphathintambo wogatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba kufanele kube lengxoxo phakathi kukahulumende lenhlanganiso ezimele izisebenzi ukuze kube lesivubelwano esifakwayo. Uchaze ukuba umphathi ntambo okhangele ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wathembisa ukukhuphula iholo ngenyanga kaMpandula nxa umnotho welizwe wenze kuhle. Wengeze ethi uhulumende uzimisele ukuthuthukisa iholo lezisebenzi zakhe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umeli wewange edalele parlamente umnumzana Daniel Molokele usekwethekeleni eMelika ukuzokungena umhlangano omkhulu wamalunga amadala eparlamente emazweni angamathumi amathathu 30 owenzelwa eWashington DC wokuhlaziya ibhizimusi elenziwa ngele China emhlabeni jikelele. Umsebenzi wabeChina usolwa emazweni amaningi ngoba ulocindezelo kanye lokuphehla inkohlakalo ikakhulu emazweni asathuthukayo awezwekazi le-Afrika. Ewange lapha uMolokele yavela khona kulamankampani amaningi awezizalwane zeChina. Idola leZimbabwe liqhubekela phambili lisehla isisindo emkambo yonke osemthethweni longekho emthethweni lapho amankampani ancintisana khona ukuthenga imali yaphandle kwelizwe ebhanga elikhulu lelizwe iRBZ auction. Idola elilodwa elemelika selibiza amadola angamakhulu ayisithupha lane $604. Kuthi emkambo omnyama idola linye libizela amakhulu ayisikhombisa kusiya kunkulungwane $700 to $1,000. Ingcwethi yezicubungula ezomnotho zithi lokhu kuyinto enhle ngoba kutshengisa ukuba umkambo omnyama kawusaxhwalanga njengalokhu obekusenzakala ekuqaleni komnyaka. Zithi njalo amankampani ayehlawulwa nguhulumende andubana ahambise impahla ayengezelela ukuqongisa intengo yemali zaphandle kwelizwe kuthuthukisa umsebenzi womkambo ongekho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana uJoseph Chuma usomabhizimusi njalo elilunga leCentral Committee yebandla leZANU-PF.
Idola eleZimbabwe liqongiswa ukubana belivele livalelwe ngendlela engayisiyo iRBZ beyisenza lokwana ukuthi ayicontrolled monetary system. Nxa sokuvuleka kanje kuhle ukubana lifike esigabeni sokuthi liyabe li-reflecta okuyikho okubonayo kulokhu esikuthi ngesiNgisi i-black market. Nxa kusondelana kunjeyana
ukulingana kwentengo yemali kumsika omnyama njalo lentengo yemali okusemthethweni kuma-auction kutshengiselani?
Ngabambana kunjena kuza create i-stability even lakubosomabhizinisi ngoba kuyabe sokusebenzeka ngoba kathesi yinto ebivele ibulala ibhizinisi eziningi ukubana ngapha emabhanga bakutshela i-rate ethize kodwa lapho kule mali yakubona khona i-rate yakhona layo imi ngenye indlela. So khona kukhona bekusenza ukubana kube lomehluko othize kakhulu oluyenza ukubana kungasebenzeki ngendlela epheleleyo.
Ntulikazi, uhulumende usungule uhlelo lwamapeni egolide ukuthi ancedise kwezomnotho waleli, ungathi ancedile na ngombono wakho mnumzana Chuma?
Ama-gold coins ubuya kwawo ancedile sibili. Sibonile sokusiba le-stability kuko konke kodwa into emqoka kakhulu omele sinanzelele i-rate yethu ibaleka not because of anything kodwa bekubangelwa ngama-contractors laba abakhontrakte ngohulumende abade bebhadalwa nguhulumende imali inkalakatha bebesenza imigwaqo lezinye izinto ezinjalo lungisa amadamu laba abantu yibathi bethatha izimali lezana bazise emsikeni omnyama.
Nxa sihlolisisa ilizwe leZimbabwe lithwele nzima ukuthi livuke njalo libuyele lapho elalimi khona kudala ikakhulu nxa silinganisa lelizwe elinjengeleZambia elake lagaxa phansi ngamadolo kodwa selasukuma lavuka kwelezomnoko eleZimbabwe lilahleka ngaphi?
Umkhono weZimbabwe awehluleki ngenxa Kwa na kumele kufinja kufalu. Kweza kusiti ke always tattoo, always kulala lakulu. Mabanya mandaba kuhulumeni kwa mana. Abe hizi lezi nga sizu hizi funa kuhulumeni. Ama policies yetu akona. Kwa taba kona mandaba nga wabambigusi. Kwa wana sobo suwa ngelu wana sisi yekile. Tina uwa mdanga sefile.
Longu mnumzana Joseph Chuma. Usoma bizimusi wagobulawayo. Olilunga lebandla lezanu PF. Esimbambe kwenye kona legobulawayo. Ingcweti kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya laye uvumelana laye esithi ubukhohlakali bubhidliza umnotho welizwe. Kulemuli edabuka enkayi ehlala kwele Botswana ecela usizo ngemva kokutshelwa indlu ngempela viki lapho okubhubhe ingane yabo eleminyaka emibili kukanti umama le inye ingane basesibhedlela bethile kakubi. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esehaberoni kwele Botswana.
Okwaqala kulilanga elifana lamanye ngolwesihlanu oludlileyo. Kugcine kulusizi kumuli kamnumzana Tisen Spanda ohlala eDlokweni duze leGabron kwele Botswana. Lokhu kulandela ingozi yomlilo etshiye imuli kaSpanda lahlelwe indodakazi eliminyaka emibili. Umkakhe kaSpanda unkosazana Pinky Singo kanye lenye ingane yabo elenyanga eyodwa basesibhedlela sePrincess Marina eGabron lapho abalaliswe khona betshiye kabuhlungu. Umakhelwane umnumzana Gift Maphosa ngomunye wabakade bekhona ngesikhathi imuli kaSpanda iwelwa ingozi yomlilo.
So kusho ukuthi umama wayephiyeka lapho endlini labantwana bakhe evalelise uvalo. So kusho ukuthi kwasokudubula isilinda, kusho ukuthi kwakule-loss of connection. So kuthi kwasokudubula isilinda umlilo lo wahle waqonda kiwo khona kumama labantwana. So umama kwaduka kakhulu umsindo omkhulu kakhulu, umama wazophuma ekhithini siyaphandle ngangale memeza sisizane sizala abantwana bethele endlini. So manxathi siyabuya laphana sathola abantwana batsha baphakathi batsha phakathi komlilo kunzima kakhulu. So kwakungasakuvele kwasokunzima sibuya ngakhanye lapho abakhona umlilo ugubuzele phezulu. So sazama ukuthi ngamabhakede ngangapha sabuya sathela amanzi sathatha lo mfana obuya ngapha lawo buya wathatha wathela amanzi. Kwasokuzobuya abanye abafana babeyi-2 ababethole i-fire extinguisher labo babuya abancedisa nge-fire extinguisher. Yikho kwayenza ukuthi umlilo wakhona uyehle then basebebathatha basebephuma labo phansi.
Khuluma esesibhedlela uMsingo ulandise okwenzakala ngolwesihlanu esithi umlilo waqala ngesikhathi ephekela imuli.
Ngabhoyela amanzi ngegedle esayidini ngahlala khona lapho esigcileni ngizwa kusithi vuka kuphela ngasakonanga ukuthi kuhambe njani ukuthi emnyango ngafika njani nambonanga ngathi ngivuke emnyango isivalo sangishoka ngawela phansi ngaphinda ngatsha futhi ngavuka futhi ngavula umnyango ngathi sengivula umnyango aza kuhla umkhosi ivosi yami yayingasaphumi total zama ngaphinda ngaphinda uthi ngiscream ivosi yami yayingasaphumi ngaze ngaphumi kodwa sengiphandle siphume ivoice yami nxa ngikhuluma.
USpanda yena uthi usele ethithibile ngalesi sehlakalo esenzakala engekho eyeselela imuli.
So ngithe sengizofika endlini lapha ngathola ukuthi endlini sekutshile abantwana sebethethwe bahanjiswa esibhedlela. Bathe sebehanjiswa esibhedlela kanjalo kwaba ukuthi kuthiwa mina ngilinde amaphoyisa ukuthi behambe beyothatha i-statement. Ngasuka ngahamba emaphoyiseni ngathatha i-statement. So ukuthi ngihambe lenye esibhedlela kwaba ukuthi isikhathi sabe sinitshaye sokuthi ngihambe khona ngathi isibhedlela. Ngaba ngumuntu ovuka ekuseni esiyakhangela abantu abakhe. Uma ngifika khona ngale sibhedlela babentshela ukuthi lo mntwana ona 2 years sengijile.
Ukhala ngezandla ngoba engasebenzi ephila ngokubamba lapha lalaphayana.
So umonakalo ongidlileyo lami nje ngithwele nzima angazi ukuthi ngancediseka kanjani ngoba angila lutho angilani njalo ngingumuntu nje oyintandane ongasela bazali. So lami bengicela usizo ukuthi ngicela izandla abalomusa ukuthi bangisize ukuthi abantu bami labona lawo abasesibhedlela baphephe bekwanise ukuthi labo bebuyele esimeni esi-right.
okhulumela imuli umnzana Mluleki Bhebhe uthi sibeqala ukuthola usizo ebantwini ngemva kokufaka umlayezo enkundleni ezijeniwe zokukhulumisana ezifana labo WhatsApp.
Ngathi ngikhangela le simo abakiswa ekhaya sisethusa kakhulu. Ngibona ukuthi abalalutho abalalo. Ikwangenza ngathatha ifoto ye-1 ngayisenda, ngayibhala ngicela usizo, ngafaka lama-contact ami ngaphansi ukuthi ngicela usizo usizo umndeni nankulahlekele. Kungaposta khona ukuthi basibe ngibonisa abanye. Ngaqala ukusenda egroupini akithi eLupane District. Basibe mosi noyenza ilinki yokuncedisela manje. Sibeqale ukuncedisa abantu, sibelahlela imali.
Kukhangelelwe ukuthi ingane ebhubhileyo ibekwe ngempela viki kusaqhutshwa amalungiselelo ngenxa yokusilela kwemali. Kade ukhalelwe ukuthi amalungiselelo omngcwabo aqhutshwe nguhulumende weBotswana. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli uJoseph Biden wele Melika uthi izizalwane ze-Ukraine sezenze ubungcono obukhulu empini yazo lele Russia, esithi lokhu yinguquko eqakathekileyo empini yamazwe omabili. Umlawuli wedale lephalamende leCongress lakwele Melika, unkosikazi Nancy Pelosi, ukhokhele ukufungiswa kwamalunga amatsha edaleleli ahlanda kunqoba ekhethweni, ababalisa uMary Peltola owebandla lamaDemocrats, ongummeli wokuqala ohlobo lwabohlobo lwabantu abatholakala beseMelika ngabamhlophe, iNative Alaskan, kulokho kungasungulwayo idala lephalamende leCongress. Kwele Sudan kube lokutshengisela emigwaqweni yedolobho leKhartoum, uzulu wekhonona ngombuso webutho lakuleli owahluthunywa amandla ngomnyaka owedluleyo, esithi kubuyiselwe umbuso wentando kazulu. Ilizwe leli selibone ukungahlaliseki kwabantu, ukubhidlika kwezomnotho nodlame lwezembusazwe kulokhe kwaqala ukubusa abebutho bekhokhelwa ngu-Abdel Fattah al-Burhan. Esigabeni esixoxa labadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe namhla, silomnumzana Morgan Khumalo osebenza kwele South Africa.
Ngapha eSouth Africa kusho ukuthi ngikwi security industry, kodwa ke more on technical, hayi kuma guardings and konke lokhu. Akusho ukuthi nje kutechnically ngisho kulezo zobuchwepheshe, kodwa under security industry.
Akuchazise sibili ukuthi uyabusenzani.
Yimina-ke engenza amakhamera, kusho ukuthi kumanje ngingakufakela amakhamera, in short ngingawafaka lani ukwazi ukuwabona ule phesheya ukuthi wenzakalani la emzini wakho lapha, noma ukwazi ukuvula igate njengokule America ukwazi ukuvula igate la emzini wakho. Uma ungena kusho ukuthi ku-building noma any indawo nje, noma ehotel noma kuphi, kufakwa i-fingerprint kuvuleke umnyango, noma usondele kuvuleke umnyango. Ya, yilolo hlobo nje le-security systems engilwenzayo. Nama-electric fencings, yes, access control, yebo, ngayifinqa kanjalo.
Yes, singathi uzimele kumbe uphansi kwenkampani.
Kushuthi okwamanje ngi-subcontract, ngizimele nje kahle kahle, kodwa-ke ngibe subcontracted by companies ezenza leyo nto leyo. Ezenza lowo msebenzi lowo.
Ye, kukhanya phela lapho kule mali lapho. Kule mali.
Ngabeka. Cha, yayikhona yona. Kuyaphileka nje kuphela ukuthi sikwazi ukuthi abantwana bathole ukudla, okunye nokunye siqhubeke sikwenze. Kushini nje ngathi ngisomabhizinisi osafufuza osasemncane. Ngakubeka kanjalo ngamafishane.
Ye, singathi manje njengoba sokungena i-Operation Dudula leyi, hayi kuhluphi khona?
I-Operation Dudula kusho ukuthi ke mina nje ngokwami kuyahamba kufike lezo zikhathi lezo kuyisizo ngesizo sokuthi mhlambe kube naleyo mbono yokuthi sesingathi siminyene, siminywa ngabanye. Akukho-ke singakwenza ngalokho. Kuzofanele ukuthi singakhuleka nje ukuthi sincenge ukuthi mhlambe isikhashana sisithole sokuthi siphinde siqhubeke sibe sidobha, sikhumbule ekhaya, sidobhe sikhumbule ekhaya kuze kulunge nokwethu nakho. Akufanelanga nje ukuthi kungaba into esingathi singabalungisa ukuthi indaba besenze i-Operation Dudula kithi. Yindlela nababona ngayo, yizwe labo, basamukela ngesikhathi singena. Ngiyacabanga namanje saphilisana nabo. Kodwa-ke yebo, njengoba sengishilo imoya ibuye iqubuke, ibuye ibe phezulu, abanikazi bendawo kuyenzeka lokhu yanaduna.
Yes, ngathi-ke awukhumbuli nje ukuthi ubuyele ekhaya enkayi khona.
Hawu, enkayi nje ukuthi nje mina enkayi ngihlezi ngisenkayi vele. Njengoba nje kusho ukuthi sibuya kulo December, ngama-holidays ngiyahamba, kodwa ngiyafisa-ke khona ukuthi umuntu ake aphinde ahlale khona futhi naye endaweni njengoba vele sasikhulele khona bese kushupha ukuthi uma kungekho ngakwenza ngale noma osuqalile okusabhizinisi ongakuphilisa uzafike wenze njani bese ngicabanga ukuthi ke yilapho sekufuna ukuthi sicaba ngamathuba emsebenzi singawavula khona kuleyo ndawo uma ukuthi bathi ngesilungu nje if the ground is level kuyadlaleka na kulelo ground level nathi kube khona singakwenza ukusiphilisa sithuthukise impilo zethu sithuthukise nezabanye ekhaya.
Umnumzana Morgan Khumalo ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa ube xoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg. Kwezemidlalo lilubhekise kumncintiswano wokudinga amaqembu azadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba lihambela phezulu iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wekhilikithi. Lokhu kwenzakala ngemva kokunqoba eliwenze emidlalweni eye Women's T20 Quadrangular Series. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe kuyo yonke imidlalo emithathu elidlale kumncintiswano we-Women's 2020 Quadrangular Series eqhutshelwe elizweni lase-United Arab Emirates wona ofike komlindi uyacina ngolwesibili. Umqeqeshi wale qembu uGary Brandt uthi loba kunjalo kuningi okusamele bakulungisise njengeqembu.
Amantombazana adlale kuhle njengoba sinqobe kuyo yonke imidlalo yethu okuyinto enhle kodwa lokho kutsho nje kuphela ukuba siveze ukuthi kuyini esenelise ukwenza kuhle. Usasemkhulu umsebenzi okumele siwenze loba nje siqhuba kuhle ngoba kulezinto ezimbalwa okumele sizilungisise. Ngaphandle kwalokho ngiyathokoza ngempumela esiyitholileyo.
Kumncintiswano we-Women's 2020 Quadrangular Series iqembu leZimbabwe linqobele United States of America ngamawikethi amahlanu emdlalweni wokuqala. Kwesibili linqobele United Arab Emirates ngamaranzi angamashumi amane lesikhombisa kuthi kwesithathu litshayele Thailand ngamawikethi amathathu. Umqondisi wemidlalo kunhlanganiso yeZimbabwe Cricket Two Hamilton Masakaza uthi isifiso sakhe sokuba iqembu leli liqhubeke lokhu linqoba la kumidlalo yokudinga amaqembu aza kuyancintisa kumidlalo yokudinga intshantshu yezwe zomhlaba kumidlalo ye-2020.
Kule nqubela phambili enkulu ekudlaleni kweqembu leli njalo badlala ngamadlabuzane. Badlala kuhle sibili njalo kuyakhanya ukuba baqeqeshwe kuhle ikanti bonke abadlali badlala indima yabo ngemfanelo. Ngifisa ukuba baqhubekele phambili bedlala ngendlela efanayo ngase-Abu Dhabi ngoba amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu.
Umdlali weqembu leZimbabwe uShane Meyers uthi bazaqhubekela phambili besebenza gadalala ukuze banqobe.
Wonke umuntu uyazi ukuba sisebenze kanzima kanjani ukuze sifike lapha esikhona. Sizaqhubekela phambili sikhangela umdlalo ngamunye ngamunye ngoba akumelanga sihle sicabangele phambili kakhulu.
Iqembu leZimbabwe likusibaya sikagroup B ndawonye le-Papua New Guinea, Thailand kanye le-United Arab Emirates. Kwisibaya sikagroup A kule Bangladesh, Ireland, Scotland kanye le-United States of America. Amaqembu azaphutsha imidlalo izibaya ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalane azadlulela kusigaba esilandelayo esesemifinal njalo azanqoba lapho azadlulela kufinal aphinde futhi kube yiwo aza kuyadlala kumncintiswano wezomhlaba ozaqhutshelwa elizweni le-South Africa ngomnyaka ozayo. Amaqembu abalisa lona ele-South Africa, ele-Australia, ele-England, ele-India, ele-New Zealand, ele Pakistan, ele Sri Lanka, kanye lele West Indies, avele aselalo ithuba lokudlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokuhlukunyezwa kwabadabuka eZimbabwe laba kwamanye amazwe abahlala kwele South Africa. Ngesukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapolisa eHarare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolitshi le-University of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo izolo zithi zidane kakhulu ngoba umqathi wehluleke ukwengezelela iholo lazo. Sinugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.